abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo inzinyana abaningabasebenzi layo intengo yezinto iphakeme kangaka abazali kuyabahlukuluza kancane yikokwenza kungathi badonsa nzima njalo le ndaba nayo ukuthi i-COVID-19 isakhona abazali labo ngathi bayahlanganiseka emakhanda ukuthi kambe kuzahamba kanjani
manje zona indleko ke ezama-school fees labanye bama-boarding bazayinelisa yini umumo unje
well ngathi sikhangela indleko ye-school fees eqinisweni ukuthi abazali abaningi kuzabehlula ngoba siyananzela ukuthi i-fees zikhwelele sibili ngendlela emangalisayo ezisawubuhlungu ungananzelela abazali abanye mbona ama-boarding schools laba bavule ama-class lawo kuthiwa ama-examination class abavule kuliviki ephelileyo kulezinye izikolo ezigcine ziphendukisa abantwana zithe zibabuyele ngemakhaya ngenxa yokuthi abazali bengenelisanga ukuthi babhadale imali yonke yikho lapho uhulumeni angenele khona sesithakula muntu okufaaisikolo kufanele sixotshe umntwana kodwa eqinisweni kuyasithengisa ukuthi abazali i-fees abasuke bayenelisa njalo vele abanye bayakhonana ukuthi le mali abayibhadalayo ngale muva i-corona yabo yabakhona yahlasela kwavalwa so abazibuza ukuthi imali yabo leyo yayanga kodwa eqinisweni nxa ukuthi abantu bayalamba abantu abasebenzi le lama-lockdown labekhona bona abazisebenzayo baye balesikhathi sokuthi badonise nzima bengasenelisa ukuthi bathole i-income ngokunjalo abazali bayakhala sulokuthi i-fees ngibona kuza kuba lobunzima ukuthi abazali beyenelise nxa izikolo zingasabanga lo zwelo abantwana abaningi bengaxotshwa becile bengasafundayo nxa ukuthi intengo ye-school fees iphakeme kangaka
lona igciwane le-coronavirus leli ubona ungane alisoze limemetheke na nxa izikolo ziyavulelwa abantwana bonke njengalokho okwenzakala
izikolo zivulwa kule ngozi yokuthi igcikwane lele le-COVID-19 lingabuya lihlasele futhi ngoba ungananzelela besiku-lockdown leyana ebingathi iyabamba kancane abantu behamba ngezincwadi abantu bengavuma ukuhambahamba le curfew ibingathi iyafinyeza ukuhambahamba kwabantu isiyathaya u-8 o'clock kodwa umongameli wezimbabwe upresident uMnangagwa wayenela ukuthi avule okwaleyo amaviki amabili ayedluleyo lamansuku ezithile kuvuliwe kuyananzelela nxa igciwane lingaqansanga endlela kodwa liyananzela ukuthi igciwane lingase ukuqansa futhi kusitsho ukuthi abantu bangakase ukuxubana lokuhambahamba banikana ngokunjalo-ke kulokwesabela sibule okuningi kakhulu ebazalini lakumphakathi nje wezimbabwe ukuthi ukuvulwa kwezikolo kule ngozi eyokuthi igcikwane leli selingakase ukumemetheka futhi kugcine ngezo kusitsho ukuthi futhi le lockdown liyana eyedonsa abantu kakhulu ukuthi kungabi le movement igcine isikhona phose lezikolo zigcine zivala ngoba siyezwa futhi siyatshela ukubana sokulala i-phase 3 eyaleli gciwane ezayo siyizwela ikakhulu ngapho kwamanye amazwe aphetsheya khonaku kuyasithengisa ukuthi kule ngozi yokuthi igcikwane leli ngathi nalimemethekile njalo okunye okuhluphayo ngegcikwane yokuthi izikolo azila imali yokubana zithenge sibi i-PP equipment leyane yokuvikela lama-sanitizer lama-disinfections abanayo leyo mali ngokunjalo kuzawa le ngozi yokuthi phose i-environment abaophaletha liyigcine isenzi igcikwane limemetheke abantwana sebethela ngayezikolo lababalisi kule ngozi enjalo.